Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo enkulu ngomvulo mhlaka 8 Nhlangula 2020 nguPraxides Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje selisondele kwabangamakhulu phose yamathathu 282 inani lasebebanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.1 million abale coronavirus emhlabeni jikelele.
Laba bazama ukuhlukumeza uPresident Nelson Chamisa, benza lokho ngoba befuna ukuthi bamhlukumeze nje kuphela, bezama ukuthi bethusele abalandeli bakho kwenzela ukuthi bangalilokhu bemsekela njalo behambisana laye.
Umthetho ndaba waphezulu weHigh Court unqume ukubana becelele MDCT ekhokhelwa nguDr. Thokozani Khuphe kumele bake bame ukususa ezikhundleni amalunga amane edaleli iParliamente awecelele MDC Alliance.
Lokhu kwenzakale eZimbabwe evikini eliphelileyo lakulele liviki. Thina as ama young lawyers sithi akukho emthethweni kujonge njalo kuqondiswe ekubeni kwethusele amagqwetha.
Inhlanganiso zamagqwetha ezigoqela iLaw Society of Zimbabwe, the Young Lawyers Association of Zimbabwe, zisola ukubotshwa mahlayana kwamagqwetha ayisithupha kwensukwana ezidluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Selisondele kwabangamakhulu phose yamathathu 282 inani lasebebanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Leli nani likhuphulwe ngabaphindele ekhaya bevela kwele South Africa lase South Sudan abagcinwe endaweni ezehlukeneyo zelizwe kuma quarantine centers. Lokhu kutsho ukubana asebegula lomkhuhlane okwamanje sebengamakhulu edlula amabili 244, kwasinda abangamashumi amathathu lane 34, ngwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hachi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 52,985. Emhlabeni jikelele abale coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.1 million kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 406,660 kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,477,104 kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane phosi amakhulu amabili 189,434 labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu 5,175 kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisishiyagalombili 82,888 kubika abenhlanganiso e-African Union. Umthetho ndaba waphezulu oweHigh Court unqume ukubana becelele MDCT ekhokhelwa nguDr. Thokozani Khuphe kumele bake bame ukususa ezikhundleni amalunga amane edaleli iParliamente awecelele MDC Alliance elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Kusalindelwe ukuhluzisiswa kodaba lolu ukuba okwenziwayo lokhu kusemthethweni nalo bahashi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababili bala malunga edalela eParliamente unkosazana Thabita Khumalo lonkosikazi Lillian Timvias yibo abakhweze udaba lokumiswa kwabo umsebenzi bephikisa inyathelo elithethwe ngabe MDCT ekhokhelwa nguMakhuphe. Igqwetha lababili laba umnumzana Charles Kwaramba ulandisa phezu kokwenzakale emthethwandaba.
The matter was heard last week. What has since happened is that the court has handed down judgment.
Lolu daba luziwe kuviki epheleleyo. Okwenzakalayo yikuba umthethandaba sowethule isinqumo phezu kwalo. Umthethandaba uphe isinqumo sokumisa iqembu labo Douglas Monzora kanye loKhuphe ukubeka amalunga abo endaweni yalawo abawasuse ezikhundleni ababalisa uKhumalo loTimvios. Yikho okwenzakeleyo.
That is what has happened today.
Isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, uDr. Nkululeko Sibanda, uthi besivele singekho isizathu sokuthi omakhuphe bavunyelwe ukuthatha lelo nyathelo.
Laba bazama ukuhlukumeza uPresident Nelson Chamisa, benza lokho ngoba befuna ukuthi bamhlukumeze nje kuphela, bezama ukuthi bethusele abalandeli bakho kwenzela ukuthi banga lilokhu bemsekela njalo behambisana laye.
Kodwa isikhulumeli kucele le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora utshele intatheli zindaba kunsukwana isanda kwedlula ukuba balawo amandla okwenza lokho njengoba kuyibo inkokheli uqobo ebandleni le-MDC elalikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Richard Changirai.
Out of the 111, we have jurisdiction over 103 members of
Parliament. Phakathi kwabayi 111, silamandla phezu kwabayi 103, amalunga edale leParliament. Kasilawo amandla phezu kwalabo, amalunga awe PDP, othendayibithi, omatsimure, labanye babo. Kasilawo njalo amandla kumalunga edale leParliament, awe bandla leMDC elikhokhelwa nguWelshman Ncube.
Members of Parliament belonging to MDC Welshman Ncube.
Ingcwethi kwezombusazwe lenhlala kahle kaZulu uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi ukudonselana lokhu sokuphambanisa ukusebenza kwamalunga asedale.
Nangu phela bafuna ukudla, bafuna ukuphilisa izimuli. Lokhu sokuhle kujengisa sobala ukuthi hayi abantu basebekhangela imisebenzi yabo ukuqala kulalokho athi bona bayafuna ukukwenza ukulwela abantu babo. So kathesi kuzabangela ukuthi olakho alakho empilweni uyakwanisa ukuthatha elinye inyathelo. Lo onguyokhangelela ukuphila ezuza imali ngokuba ngu-MP sizabona futhi ethatha icele lokubuyela ePhalamenti esephikisana nalokho obekufunwa libandla lakhe.
Esinye isiphathamandla se-MDCT uMnumzana Nixon Nyikazino uthi lokho osekusenzakala ayisikho okukhangelelwe nguZulu.
So thina njenge-MDCT eyafungwa mhlaka 21 April 2018 eSteyn Square koBulawayo sithi lokho vele akulunganga. Ukulumente vele mayifuna i-multi-party democracy kufanele ukuthi eyekele amanye amabandla ukuthi benze izinto zabo.
Isinqumo somthethwandaba we-High Court sethulwe ngumahluli uJustice Joseph Mafusire. Amacele omabili aphakathi kwempi yokudonselana emadale emithethwandaba kubangwa ubukhokheli. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba omakhuphe bebhalele ePhalamende besithi amalunga amane awe-MDC Alliance athi uNkosazana Thabita Khumalo, uMnumzana Charlton Wende, uMnumzana Prosper Mutseyami kanye lonkosikazi Lillian Timvias amiswe ukuba ngamalunga ekhona kuleli dale okungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Inhlanganiso zamagqwetha ezigoqela iLaw Society of Zimbabwe le Young Lawyers Association of Zimbabwe zisola kwamagama ukubotshwa mahlayana kwamagqwetha ayisithupha kunsukwana ezedluleyo, zisithi le yindlela kahulumende yokuzama ukwethusela lokuthulisa amagqwetha alwela amalungelo kaZulu. Inhlanganiso lezi zethule amazwi la kulandela ukumiswa emthethwandaba kwamagqwetha amabili namhla athi uMnumzana Thapiwa Makanza loMnumzana Joshua Chirambwe phezu kwecala lokuvimba isandla somthetho elibotshelwe uMnumzana Thabani Mpofu oligqwetha lomkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ngeviki ephelileyo. UMakhanza loChirambwe bakhululwe ngemva kokuhlawuliswa inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola 20,000 Zimbabwe dollars yebheyili umuntu ngamunye. Abatshutshisi bathi abathathu laba badala icala ngokuzibazela umamangala engokhoyo. Usimbarashe Zuze kudaba lokuphikisa ukukhethwa komtshutshisi omkhulu kahulumende uMnumzana Kumbirayo Wonzi. Kodwa uZuze oyisakhamuzi sakoBulawayo uphume izolo ezikhulumela ukuthi ungumuntu okhona njalo efakaza ukubana nguye ohambisa udaba lukaWonzi emthethwandaba. Amanye amagqwetha amabili akade engabasolwa kulolu daba unkosikazi Joyce Daniso loLomeni Chimuriwo babikwa sebengabafakazi bakahulumende. Ngomgqibelo kubotshwe njalo igqwetha elilwela amalungelo oluntu kuBulawayo uMnumzana Dumisani Dube laye owetheswa icala lokuvimba isandla somthetho kolunye udaba olwehlukileyo laye ukhululwe ngesibambiso sebail. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele lesiphathamandla senhlanganiso yeYoung Lawyers Association of Zimbabwe uMnumzana Jabulani Ndlovu yena othi baya kusola kakhulu lokhu.
Loko kwenzakale eZimbabwe evikini eliphelileyo lakulele liviki, thina as ama young lawyers sithi akukho emthethweni kujonge njalo kuqondiswe ekubeni kwethusele amagqwetha. Igqwetha omsebenzi walo yokuncedisa labo abalendaba yabo ukuthi behambise emthethweni. Indaba yabo uma ingahamba emthethweni umsebenzi wegqwetha wonke uyamela. So loko kwenzakalayo kujonge ukuthi kwethusele amagqwetha engasakwanisi ukwenza umsebenzi wayo ngokupheleleyo. Thina sithi igovernment ayime njalo ngayenzi lokhu ekwenzayo ukuthi ibophe amagqwetha enze umsebenzi wakhe.
Kulabo abathi isandla somthetho kasikhethi Ndlovu, umuntu uyabotshwa lanxa eligqwetha, uthini kubo?
Ngiyazwisisa impela labo abathi isandla somthetho asikhethi muntu. Angivumelani labo ngoba isandla somthetho siyakhetha. Sikhetha labo abalamacala. Ngeke uthi isandla somthetho asikhethi ngoba siyagcina sibopha lalabo abangelacala okuyiko okuyenzakala kulawo magqwetha asebotshiwe. So esikubona kusenzakala ukuthi uhulumeni usebenzisa isandla somthetho ngendlela engayisiyo. Usebenzisa isandla somthetho hathi ukubopha labo abalobugwiligwili abaziwayo, abantu abayenza amacala njalo abayiwa abakugovernment. So isandla lesi sisetshenziswa ngendlela engayisiyo, sijonge ukuthi siyethusele amagqwetha ukuthi kusasa ma kungabe kule ndaba okumele bayimele babe lokwesaba njalo babe lokuthandabuza ukuthi beyithathe yini indaba yangkhona. So asivumelani lokwenziwa nguhulumende ukuthi esebenzise isandla somthetho ngendlela engayisiyo njalo ejonge ukuthi ethusele amagqwetha. Okunye ukwenza isandla lesi sisolise kungendlela esikhetha ngakhona labo okumele bebotshwe. Igovernment khona nxa singathi siyakhangela icala laba eletheswa laba ababotshiweyo, icala igovernment ele interest kilo. Igovernment ile interest ngoba kukhulunywa ngokukhethwa kuka prosecutor general. So kuyamangaza njalo ukuthi kono prosecutor general le indaba yakhona elokhu isecourt, yena amandla ukuthi ethonisise amagqwetha la asebotshiwe wathatha ngapi. So ngokubona kwethu njalo kucacile ukuthi isandla lesi sisetshenziswa ngendlela engayisiyo and asijonganga ukuthi sithonise amacala ngokusemthethweni esingathi thina i-criminal justice system, kodwa sijonge ukuthi kona sibe lalabo esibaqophileyo ukwenza ukuthi behlukumezeke njalo emsebenzini wabo bewenza umsebenzi wabo besesaba.
Umnumzana Jabulani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yamagqwetha ele Young Lawyers Association of Zimbabwe ubexoxa lontungamile Nkomo weStudio 7 ukuhlaziya udaba lolu. Untungamile Nkomo uphinde waxhuma ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Ifidlela Ncube.
Akulacala elikhona babotshiwe nje ngokuba vele kuyindlela yokubahlukumeza, yokubethusela, yokubenza babe yisibonelo kwabanye abalwela amalungelo abantu. Kuyindlela yokuthi bethuke baphume bayephetsheya bayehlala khona bacatshe ukuze lo ohlukumeza amalungelo abantu iZANU-PF lombuso baqhubeke bebopha betshaya behlukumeza ngendlela abajwayele ngakhona. Ngakho ke akulacala lakancane kulokho abakutshoyo. Bababophela into engekho, bababophela ukubethusela, babebophele ukwethusa abanye njalo abangabe befuna ukwenza njengabo ukuvikela amalungelo abantu. Bazama ukwethusela wonke umuntu olonembeza ukuthi ilizwe leZimbabwe kumele lilungiswe. Bafuna sivume ukuthi kuqondile khona lokho, bafuna sivume ukuthi ilizwe livuswa kahle lona libuswa kabi bafuna sithi akulandlala bafuna sithi imisebenzi igcwele bafuna sithi i-economy iqondile ngakho ke nxa singavumi kumele baqhubeke bebopha abantu besethusela abantu lokho abakwenza kumpofu lamanye amagqwetha kuyisibonelo ebantwini ukuthi yikho lokho esiyakwenza khona nxa ngabe usukuma ngakho ke kuyazakala vele ukuthi baphila ngayona leyo ndlela akumangalisi ukuthi kabahloniphi malungelo amagqwetha ngoba vele bengahloniphi amalungelo abantu bezimbabwe ubonke jikelele
Inhlanganiso zamagqwetha zithi okuzidanisayo kakhulu ukuthi amagqwetha la abotshwe uphenyo lwamapolisa lungakenziwa lungakapheli kungakabi lobufakazi bokuthi ngempela abantu laba badala icala uthini ngalokho
Vele into yokuthi baqale ngokubopha base bedinga ubufakazi iyaqhubeka into esuka kudala esuka ngo 1980 uzakhumbula obaba uDabe ngobaba uMasuku babotshwa ngendlela efanayo abantu abanenge abafa ngesikhathi seGugura Hundi esingababoniyo futhi namhlanje abanyamalalayo banyamalala bethathwa kuthiwa kuyadinga ubufakazi isimo ke sona leso kasimanga lokho esiqhubeka ukubotshwa kwamagqwetha khona lokho bababophile nje baseza badinga ubufakazi besitsho abafuna ukubudala ngokuba bungekho lobo bufakazi yindlela vele abasebenza ngayo kusuka kwaphakade iminyaka engu-40 basebenza kanjalo mhlambe bese seguswini njalo babesebenza njalo beyizani labeyizano besempini ukuthi babophe abantu kungelabo bufakazi bayaqhubekeka ngayo naleyo nto kakulabo bufakazi asoze babuthole bazazama ukubudala kodwa baza kwehlulwa kukhona lokho
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusazwe Ulimuzwe ixoxa lapho icingweni lontungamile inkomo weStudio 7 yokubulawayo. Imizamo yokukhulumisana lomphathintambo bona ngokwethulwa kwemibiko. Unkosikazi Monica Mchangwa, lesikhomele samapholisa uMnumzana Phonyati yehlule ngoba bebengadobhi incingo zabo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave
Live Talk lamhlanje siqhubekela phambili siphethe umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus kodwa likhumbule izihlobo alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gciwane. Ingcitshi kwezempilakahle ziveza imibono yazo ngomkhuhlane we-COVID-19 kulandela uqansa okwethusayo kwenani labantu asebebanjwe belo mkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Inani labantu abahlolwa batholakala belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe liyaliqansa ngesiqhubu esethusayo osekubangele ukuba ingcitshi zezempilakahle bakhuthaze uzulu ukuba aqakathekise ukuzivikela ekubambeni lomkhuhlane kanye nokulandela iziqondiso zokugeza izandla, ukugqoka ama-mask lokungasondelelani i-social distancing. Umqondiso wesibhedlela sempilo Central Hospital wobulawa uDokotela Solwayo Ngwenya ukhuthaza uzulu ukuba alandele imilayo yokuvikela ukuthelelwa igcikwane le-COVID-19.
Dala sakhuluma ukuthi i-lockdown angeke iphele kahle ngoba igcikwane le-coronavirus liyahlupha ngesikhathi somqando. Kukhanya abantu njalo lokhu bexokozela emalayinini empuphu ngapha kabalaleli. Umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa belokhu bengalaleli izinto esibatshela zona.
UDokotela Ngwenya uqhubeke echasisa ubudlelwano be-coronavirus lomqando.
Igciwane leli njenge-flu lihamba lilandelana lomqando. Umqando lani liyawubona amakhaza aseseduze.
Isibhedlela sempilo Central Hospital sesaqala ukuhlola izisebenzi kanye lezigulane umkhuhlane we-COVID-19, kutsho uDokotela Ngwenya.
Ikho coronavirus testing eyenzakala lapha esibhedlela sempilo. Sitesta abantu abasebenza khonapha, omongikazi labodokotela labanye izisebenzi zesibhedlela. Siphinde kuhlolwe abantu izigulani lazo ziyatestwa i-COVID. Asikatesti abantu jikelele. Ilebhu le khona lapha i-National TB lebhu yiyo eyenza i-COVID.
Udokotela Ngwenya uqhubeke echaza ukuba i-COVID-19 izaphazamisa into eziningi ezweni.
Umkhuhlane we-coronavirus mubi kakhulu lapha e-Africa ngoba uyaphazamisa into eziningi ezinjengokuthi abantwana bazuze ama-immunization. Ngesikhathi se-lockdown nomama bayaswela ukuthi bahambe njani ukuyahlabisa umntwana isikhathi sesifikile ukuthi ahlatshiswe. Silethemba ukuthi ama-lockdown la azaphela ngesikhathi esizayo abantwana bazuze ama-vaccinations.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokuvikela abantwana kumikhuhlane ehlukeneyo John Snow Research and Training Institute, unkosikazi Adelaide Elnosheli, ukhuthaza uZulu ukuba ahlanzeke ngoba akukabi lejekiseni yokuvikela.
Umkhuhlane lo njengoba ungakabi lejekiseni wokuvikela, kuzaba le problem enkulu kakhulu ngokuthi ukuvikeleka kwakhona ikuhlala ezindlini, ukugeza izandla, konke lokungahambi siyebuthana. So umkhuhlane lo uza kwenza ukuthi amajekiseni la esiwapha abantwana abe sesehla, and amajekiseni la esipha abantwana angehla, imkhuhlane yonke leyana eyasesiyiqedile izaphenduka.
Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuba aqaphele ahlale emakhaya, ikakhulu kulezi nsuku inani labatholakala bele-COVID-19 liqansa okwethusayo. Abantu bakhuthazwa njalo ukuzivikela ekubambeni leli gciwane bengaphombukunyakazela ndawana yonke beminyezelene, ngoba ngaleyo ndlela kulula ukuthelelwana lumkhuhlane. Lisiyatshona ilanga izolo bese kulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 282 abahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Izikolo ziqalile ukuvulwa lamhlanje kwele South Africa, kodwa lokhu sokulethe ukwesaba kubazali beZimbabwe njengoba inani labasebehlaselwe yi-coronavirus lababulawa yileli gciwane liqonga mihla ngemihla okwethusayo. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukuvulwa kwezikolo kwele South Africa kwenzakala ngesikhathi lapho inani labahlaselwe yileli gciwane selibanga kuzinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000, kanti asebefile sebedlalela kunkulungwane 1,000. Lobanje ukuvulwa kwezikolo lamhlanje kuqale ngabo grade 7 labo grade 12. Abazali beZimbabwe kwele South Africa bathi leli nyathelo lizafaka abantwana babo engozini enkulu kakhulu. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Mercy Mvundla uthi okwethusayo ukuthi uhulumende usanda kumemezela ukuthi indawo zokudlela, ezemidlalo lamanye amabhizimusi kuzaqhubeka ukuvaliwe ngokwesabela ukuthi kungenza abantu bathelelane leli gciwane.
Angiphathekanga kahle njengomzali ukuthi abantwana behambe esikolo ekubeni thina njengabazali singakavumeleki iningi lethu ukuthi sibuyele emsebenzini. Okuyikuthi ukungavunyelwa kwethu kusho ukuthi kukhona abasivikela kikho, pho abantwana kusho ukuthi siyozwa amanzi ngogudu ngabantwa bethu.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe, umnumzana Mlungisi Jabalala, yena othi kuyamangalisa ukuthi eParliament balokhu besesaba ukuyahlangana bese besithi abantwana bayigcwala esikolweni.
Kumele siqale silinde nyana kuze kuyefika nje September. Mina vele isizwe sami sithi lo nyaka vele bese sizayikhansela umkhalenda sithi hayi lo nyaka is one of the years vele singeke senza lutho ngawo. Abantwana bebuyele esikolo next year sekungani sokuphephile. Thina singabazali sihleze ezindlini kuthiwa sisaba lo mkhuhlane kodwa abantwana bethu bawahanjiswa esikolweni.
Abanye bathi njengoba iningi labantwana besebenzisa imichova lamabhasi yiko lapho abazathola khona leligciwane. Abanye ke bathi abanye bazasuka lalo emakhaya bezolithelela abanye ezikolo. Kodwa kumphathi ntambo ogada lwezemfundo kubanga leprimary lesecondary unkosikazi enje Mutseka uthi izikolo zonke ziphiwe amamask lemithi yokuthi abantwana bageze izandla bengabanjwa ilegciwane. Uthi abantwana bazahlala begqoke amamask kanti njalo kabasoke babambane basondelelane kumbe bahlale duzane duzane.
We can say with confidence that about 95% of our schools have been.
Zonke izikolo ngaphandle kwezilutshwana sezitholile zonke izinto ezidingakalayo ukuthi zivikele abantwana ekutholeni leligciwane.
In provinces, some of them include using neighboring schools just to make sure no learner must be left behind.
Le yinto ephikiswa liningi labazali laba bona bathi izifiso nje zikathemba lo amukela ezaphenduka zibe ingozi elezidumbu phansi. Kodwa ke ugatsha lwezemfundo luthi umntwana ongasoke aye esikolweni uze sulwa encwadini zesikolo. Laba abazali abafuna ukufundisa abantwana ezindlini zabo kuzafanele balandele imithetho eqinileyo kokuqhela lokuvumela ugatsha lwezemfundo ukuzohlola ukuthi indlela abafundisa ngayo laba bantwana iyalandela yini imithetho yezemfundo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Kwezemidlalo selithole usekelo lwemali yokubhadalela indleko yeholo labadlali iqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City. Okunenge asikuzweni kuntathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Usomabhizinisi wamukela nyoni uphe iqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City inkulungwane ezingama-20 82 zamadola okuyimali yokuholisa abadlali bona ababikwa bebengazake behole lo nyaka. Unyoni uthi njengomuntu wakobulawayo ukubone kuqakathekile ukuba aphathise lapho ayenelisa khona.
Ibulawayo City lamunye ukungena kwayo iligi ngaba yephi ngathaba ukuthi elisa ama-team alokhu eyanda ebulawayo. Songathola ukuthi lamunye sincedisike lokhu esiwasapota amadoda lawa nje ukuthi amadoda enjani engadonsi nzima ewodwa izandla zixhasani. Since last year lokhu esibuyisa sincedisa lokhu esahamba ngasembona futhi ukuthi ukuncedisa like i-community kungcono lawo ma kukhona okunye okuyabe kukhona nami ngisele futhi ngabe ku-community.
Ekuqaleni komnyaka unyoni uphathise iqembu lebulawayo City ngenkulungwane ezingama-20 amane waphinda njalo walipha amabhola angama-20 amathathu. Iqembu lebulawayo City liphenduke kusigaba se-Premier Soccer League lo nyaka ngemva kokuba nyakenye belidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League njengoba laligunyulwe kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizini yomnyaka ka-2018. Leli qembu elabunjwa ngamapholisa ka-council ngomnyaka ka-2006 belisaqhuba ingxoxo lenkampani ye-Ingwebu Breweries ezokuthi lithole usekelo lwemali oluvela kuleyo nkampani ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane we-COVID-19. Ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kuthiya amaqembu amaningi bekane lodubo lokudinga imali yokubhadala abadlali njengoba engela ndlela yokuthola imali ngoba imidlalo imisiwe. Ngiyimele Studio 7 kulawayo nguJoseph Njanji.
Hello.
Yeah, what do you want?
How can I help you?
We are good.
Come on, you can't do nothing. Mama, come up and get it. Now I'm not getting you through the mountain. Come on, you can't do nothing. Mama, come up and get it. Now I'm not getting you through the mountain. Let's go look for the sea. Shop your money. Sometimes you tap a lamb, but I call no one.
Ngehlukani isihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Selisondele kwabangamakhulu phose yamathathu 282 inani lasebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sebeyizigidi ezedlula eyisikhombisa 7,120,466 abale coronavirus emhlabeni jikelele. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uMpraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.